Lokhu kuphume emkhosini owenziwe zinhlanganiso zomanyano wenhlanganiso yamazwe omhlaba eye-United Nations lamhle eHarare wokuphiwa kwezicoco kuntatheli zindaba ezanelise ukuloba indaba eziphezu kwentuthuko ezilohlonzi njalo wenzelwe emahofisini e-UN Information Center. Emazini akhe ngemva kokunikezwa kwentatheli zindaba izicoco zokuloba ngezentuthuko okubalisa imisebenzi yezokulima elizweni, umqondisi wehofisi ye-Food and Agricultural Organization FAO, umnumzana Aubrey Harris, uveze udubo ilizwe libhekane lalo lokuthembela emanzini atholakala ngokuna kwezulu kuphela emsebenzini yezokulima okusuka kubangele ukwehla kwesivuno.
They are smallholder farmers. The productivity is low. It's very dependent on rainfall.
Abalimi emaphandleni bathola isivuno esiphansi ngoba imisebenzi yabo beyenza bethembe hatshi izulu elinayo kuphela, kodwa lokuba lina lilinengi okunganani lokuthi lina kanjani.
Sekukhulunywa ngenhloso yalo mncintiswano wentatheli izindaba eziloba okuphathelene lentuthuko yelizwe kunhlangothi ezehlukeneyo obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo ze-United Nations kuleli, umnumzana Bishop Paraju utshengise ukukhathazeka ngendlela zichiywa ngayo ngaphandle lezindaba zentuthuko yelizwe. Wakhuthaza njalo intatheli zindaba uParaju ukuba zilobe indaba eziphezu kwentuthuko yelizwe ngoba ziqakathekile lazo njengezombusazwe. Abe-UN laba bathi basungule lesi sicoco ngenhloso yokukhuthaza intatheli zindaba ukuba zilobe indaba eziphathelene lentuthuko yelizwe ukuze kuhambelane lenhlelo eziqakathekiswa yilo manyano phansi kweZimbabwe United Nations Development Assistance Framework, ZUNDAF. Intatheli zindaba ethole umvuzo wokuqala wokuloba kakuhle ngezentuthuko nguNelson Jenga wephephandaba leFinancial Gazette, elandelwa nguSydney Kawaza wephephandaba leHerald, uObey Martin Manaiti weNewsday leStandard, uVictoria Mtomba wephephandaba leNewsday, loClayton Masekesa wephephandaba leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.